Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kugwalo olucubungula isimo samalungelo emhlabeni jikelele olwethulwe izolo ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe olwe US State Department luthe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu kugoqela ukubulawa amahlayana kwabantu abafana lelunga le-CCC umnumzana Thapfumane Masaya, yena owagongodwa ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bezanu-PF ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections. Lanamhla lokhu akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo yethule owayo umbiko lamuhla icothoza uhulumende weZANU-PF isithi wephule amalungelo kaZulu ngendlela esabisayo nyakenye. Uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abahlukuluza abanye bemele uhulumende ababotshwa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirohosa.
Ithi mina umbiko lo uqondile ngokubona kwethu ngoba ukhetho olube khona mhlaka 23 August kwaba yikuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ngoba amaphepha okuvota ama-ballot papers efika kuma-polling station yambama ekusebezela imzizwana emlutshwane ukuthi ama-polling station avale ufithi ukuthi abantu abaningi abasayenelisanga ukuvota. Nakhangela futhi kwaba lamaphepha ayephazamisa inhlelo zokhetho, amaphepha ayetshela abantu ukuthi ukhetho alisekho. Ngingakhangela ukuthi amaphepha lawo ayekhona amadolobho wonke futhi bani ukuthi umuntu esingamcabangela khonapho nguye uhulumente, ngoba akuzange kube lokucubungula ukuthi ongabe wenza leyo lokho kuphazamisa ngubani. Uhulumende wahle wazithulela. Siyazi thina ukuthi nxa uhulumende ezithulela esikhathini esiningi kuyabe kusitshengisela kukhomba ukuthi uhulumende engabe elesandla kulokho. So khonokho sibona ukuthi umbiko ovela ku-Amnesty International ngithi sibona uqondile. Ukuba kwakhe khona phana yena umnumzana uMnangagwa eyinhloko kahulumende, hhayi thina abanye siyakhonona ngoba asifikisekanga ukuthi ukhethelelwana lingabe laba yi-free and fair. Njalo kwaba lobufakazi obusekela umqondo wethu ukuthi yona i-SADC yavela yakhuluma yathi hhayi ukhethelelo aluhambanga ngendlela.
Isimo samalungelo ungathi sinjani elizweni kathesi nxa siqathanisa lokwenzakale nyakenye lapho esibone khona kubulawa abasekeli be-TCC abafana lo mfundisi uMasaya?
Ngibona ukuthi mangalisi nako lokhu kuqhubeka yena uMnangagwa esenguye osengusahoho kahulumente, ngoba kwakuyinto esasivele sesiyazi sesiyibambile ukuthi laba bantu abalandela uhlangothi lwe-Lacoste balwenhliziyo embi njalo banakekeli ezinye izizalwane zeZimbabwe. So khonokho okwenzakalayo, khonokho okukhulunywayo, ukufa kukaBishop Masaya kwenzakale ngesikhathi uMnangagwa ebusa. Singakhayela i-Citizen Coalition for Change ithe isungula irali yabuya kuqala eKhwekhwe, kwahle kwaswelakala omunye owahlasela abantu beZANU-PF emhlanganweni we-Citizen Coalition for Change owawulindwe amapholisa. So khonokho okwenzakalayo kuthi kutshengisa ukuthi akuzange kube lokutshintsha kombuso yona liyabathi i-Second Republic, i-revision nje eyombusazwe owawukhona ngesikhathi sikaMgabe. So laba abafaka lezo zinqumo ebefaka lezo lawo ma-reporti besithi uZulu liyahlukuluzwa ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlukuluzwa, labo bantu baqondile sibili.
Umnumzana Swithan Chirohosa lilunga lebandla eliphikisayo LCCC. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo.
wathi iAmerica vele ama-interest ayo eZimbabwe akuphi? Why iAmerica iye yedwa ilama-interest eZimbabwe? Esingakutsho thina ukuthi iAmerica maybe kukhona ekufunayo eZimbabwe, ngoba yona ayisiyo phela esingathi khona i-prefect of the world, ezizimbe i-prefect of other countries ezingakhanya ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngokwazi ukuthi angembali yethu vele akunanto enhle esingayithola thina kwabe-America, akunanto enhle engathuthukisa iZimbabwe engavelela ku-America ngaphandle kokuthi bona babelokhu bezochothoza. Ikakhulu sesikhangela uhulumende wethu wezamphilo, i-America vele kukhona ekufunayo. Ukuthi funani sokuzobala vele ukuthi bona bafuna ukuthi yabo umbuso uyajintsha, yokuphela ingqondo abalayo. So thina lokho kukhulu i-America ayibazikhulumela nje bazikhonzephela labo nje njengabantu, kodwa thina ilizwe leZimbabwe is a sovereign country, izimele njengelizwe. Uma kukhona akhona ama-organization amaningi leziyo azakutsho lethi i-America.
Ikhona inhlanganiso ezimeleyo Nkomo, i-Amnesty International, layo ithi amalungelo ayephulwa eZimbabwe. Kanti laye uhulumende weMelika upha imizekeliso yabantu esibabonileyo lathi bebotshwa, labanye ababuleweyo abafana lo mfundisi Tafumane Masaya owe-CCC.
And I wonder if you work on a who pays the piper calls for the tune. Yabona owuyubana nalowo obhadala othi ngiyotsho indlela ayifunayo. Kuyafana ne-Amnesty International esikhuluma ngayo nabe, so kusanga ukuthi yena ibhadalwa mbani, ukuthi zisebenze yona ivele ivelela ngaphi. So iyaphiwa i-agenda to write, i-agenda yangikhona iyona lena vele yokuthi khona it's anti-Zimbabwe, yikho thina esingakutho. So thina ama-organizations anjena nawo Amnesty International nama-organizations vele esiwaziyo ukuthi khona asetshenziswa yiyo i-America, nama-organizations e-America okhunywa yibo zofana ukuthi ukhunywa i-America. So thina njengebandla bezamphezu vele akusogesi konke lokho.
Ukubulawa kukaMasaya ngenkomo, siyazi ukuthi ubulewe ngesikhathi sokhetho nyakenye, kodwa akekho osebotshiwe lanamuhla. Ayisizo zehlakalo ezinje yini esingathi zenza abanye bathi amalungelo kawahlonitshwa kawalondolozwa eZimbabwe?
Ngibona ngani mina uma kuthe kwenzakala isehlakalo isinjana, bakhona abakhayela ngezomthetho, bakhona amapolisa ekhayela ukuthi yibo abenza ama-investigating, yibo ababopha umuntu uma kuthe kwaba lobufakazi. Ezinye izinto singazigijimisa siye lapha nalaphana, kanti-ke kungenzakala ukuthi singabhilisisa khesi ekubhizise emapholiseni ngathi manje ukuthi engenye vele into abayicubungulayo abayidingayo engenani lokuthi ibandla lezamphevu umba abanye abantu bangangenela kukho, ngoba ukungenela into yenzomthetho kuya kuhluphe ekusasa. So lobufakazi kunabantu ababufakazi abahambe emapolisini bakuveze sobala ukuthi umuntu wayenza into enje nangu na.
Lo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseFilabusi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.